Yeah, lapha lapha bese masinyana ukuthi sikhulume ngoba zonke zikhanya ziya njengoba uthile ukuthi zindala zonke ya. Mujike la ubhanxa zonke sibili. Akukakhanya ukuthi lapho kuyakela khona indulo xa kuxafa. Kodwa abantu ke bazakhuluma ngokuya kwesikhathi.
Kodwa nxa sikhangele yena lo okhokhelayo umnumzana Biden, ubona ungani kungamphunyuka yini kumbe sekuphethe esidukwini?
Yeah, buhlala kulala kwenzima ukuthi usho ukuthi kwenjani, ukuthi kungaba njani. Kodwa-ke asazi ukuthi angawina yini ukuthi oza, ngoba isikhathi lesi esiseleyo bona-kani kusasele iminyaka lezinyanga. So asazi ukuthi okuzakwenzakala khonapho, especially kusiyafika uJanuwari. Okungenzakala khonapho sikakwazi, kodwa-ke
kodwa nxa ukhangele wena indlela abaziphatha ngayo bonabo abafuna ukuncintisa ukuba umongameli, ungathi phakathi kwabo ukhona yini ongamisana mathupha lo mongameli Trump kungxoxompikiswano baphoselane acatha bobabili kumbe bonke bakhanya bebancane kuTrump?
Ya, if kodwa bonke balethansi balethuba lokuthi bamuwise uTrump, bonke sibili balethuba. Kodwa engimesabelayo futhi awuzakumangalisa ngoyo uBiden, ngoba ukobise ukuthi bafake uBiden laphana. UBiden kulabantu abaningi abangamthandiyo abangama-Republicans, ngoba evela ku-Obama njengoba wayengu-Vice President ka-Obama. So ukufaka uBiden kungaba right, kungakhathaza.